Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, sikuchayele ihlombe ukukhethwa kwakho ukuba ngusomlomo wesigaba sako Bulawayo.
Ye, ngiyabonga lokhu uchayele ihlombe. Kodwa mbonani abamhlombe wedlula mina yilaba abavotayo nalaba abangedifuthi ngikhethe ngoba angazake ngibe ngumuntu okhulumela ibandla lavo kungelasi lusekelo lwabo.
Kube lokukhonona ekukhethweni kwenkokheli kubandla le-MDC koBulawayo kanye lelizwe jikelele, abanye besithi uhlelo aluhambanga kahle. Wena ungathini ikakhulu sikhangela isigaba sakho?
Bengezwa ukuthi kulabantu abakhononayo, ngikuzwa kathesi nje ukuthi bakhona abakhononayo. Kodwa bengibona ukuthi aluba bekukhona, aluba kathesi ukhuluma esikwenza, aluba sesicole izincwadi singathi ngesikhiwa ngamaphili. Kodwa bonani kusasa silo mhlangano unobhala akasitsheli ukuthi uthiwa kule kungaba labantu abakhononayo. So linto ngiyizwa ngawe mfowethu.
Udaba lomhlobo ukuthi lo umuntu ngowesiNdebele ngowesiTshona likuphethe njani kulokhu, njalo libona ngani akusoze kukhathaze na?
Lokho okomhlobo mina angizange ngikuzwe, ngoba phela uyabona nxa kulento ehluphayo ebandleni ngathi kulama-branch lapha abantu abangakhalaza khona kulo Abita General, kule province yona le, njalo kule template esayinikwa yi-National Council, i-template ekhulumayo nokuthi nxa umuntu elesikhalazo ulakho ukuthi abhalele ku-National Committee angithi eyenza le abathi ngesikhiwa yaphile ukhalaza. So